Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 3 inhlangula 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibona kufanele kube lomkhankaso ukuthi kube lokufundiswa ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi kwenziwani nxa ungadlengula usemsebenzini ikakhulu ngokocansi. Sibona kufanele ukuthi odlenguliweyo ancediswe ngokomthetho kungabi khona ukuvalana ngemali kumbe ukuthatha isikhathi eside kakhulu kulokhe kungenziwa lutho.
Abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhanyeleleyo ngomthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi.
Ngakho ke ngamongameli sethulela omazwi okuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla. Isandla kasiqine abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasela ajontsha ihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izinto zomzimba zokwenza imithi yokuthi zinothe masinya. Kuthi ke kuwoza Friday leviki silomculo wengoma zomdumo wokholo uThembelani Ncube, yena ke uzibiza ngegama lokuthi Endless Love kwezomculo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlangothi ezijiyeneyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngomthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi. Zithi umthetho lo kumele ulungisiswe ukuze kuvikelwe ubandlululo, ukudlwengulwa lezinye indlela zokuhlukunyezwa ezitholakala emsebenzini. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Umhlangano lo owenzelwe ehoteleni yeSelbourne kobulawayo ubuhlanganisa uZulu osebenza enhlanganisweni ezehlukeneyo ngenhloso yokuqondisa umthetho ovikela izisebenzi ukuze uhambelane lesisekelo sombuso. Umthetho lo ukhangela izinto ezintsha esezikhona emsebenzini zilethwa inguquko kundlela zokusebenza. Unkosikazi Sikhathele Mathambo, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum, uthi bayamukela ngenjabulo linguquko.
NjengeMthonjeni Women's Forum siyajabula, sithakazelela utshintsho olube khona kuleba sikhangelela kakhulu Section 8 okade ugcizelelwa kwa-Section 8 mayelana le-sexual harassment ukuvikela abahlukuluzwayo kakhulu ngezamacansi emsebenzini. Kodwa kunjalo nje isifiso sethu ukuthi khona ngaleso ngalowo mthetho uyachasisa kakhulu ukuthi nxa sikhuluma nge-world of work kukhulunywa ngani. Njalo besifisa ukuthi khona nga.
Umnumzana Lindi Nkosi Maqhathelana osebenza lenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta uthi kumele lomthetho ubasekele ekulondolozweni kwamalungelo abo njengezisebenzi.
So sifuna ukubona ukuthi umthetho ofakwayo ngokwezisebenzi uyasiprotekta ukuthi senelise ukuthi sinegotiate lomqhathi wethu. At the same time nxa sisenza lokho esikwenzayo okusemthethweni womthetho osisekelo welizwe njengokubhikisha ukwekela ukuya emsebenzini kungenxa yokuthi lokuze nomthetho we-labor uyavuma.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabomama obekulo umhlangano, uthi kumele kube lomthetho ovikela omama nxa bengadlwengulwa emsebenzini.
Sibona kufanele kube lomkhankaso ukuthi kube lokufundiswa ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi kwenziwani nxa ungadlwengulwa usemsebenzini ikakhulu ngokocansi. Sibona kufanele ukuthi odlwenguliweyo ancediswe ngokomthetho kungabi khona ukuvalana ngemali kumbe ukuthatha isikhathi eside kakhulu kulokhe kungenziwa lutho.
Umnumzana Elliot Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi uhulumende kumele abavikele emholweni yabo kungathathwa imali eningi ngoba bevele behola incane.
Hayi konke ukukhulunywa siyakuzwa, kodwa ubunzima obukhona lapha kithi thina izisebenzi ezithola i-RTTS. I-tax yakhona iningi, ama-charges akhona lawo. Okokuthi ekugcineni thina ongatholi lutho, ngapha silemuli, silendleko eziningi zokubhadala. Okokuthi ngabe imali esiyiphiwayo iningi kumbe i-US dollar, ngabe kungcono kakhulu. Kungaqhubeka kunje siyaba ngabayanga bok.
Ukuqondiswa komthetho we-Labor Act kwamukelwe ngabaningi besitsho imbono yabo, lalapho abafisa ukuthi kulungiswe khona kungela kukhetha muntu. Inhlanganiso eziningi ziveze ukuthi umthetho uyafakwa kodwa ubuye ungalandelwa, sokunokuncindezelana okukhona. Amalunga ePhalamende abekhona akhuthaze ukuthi lapha abantu ababona kulensolo khona kumele babhale ipetition ukuze kulungisiswe masinya. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasela atshontsha ehlomile eZimbabwe, kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izinto zomzimba zokwenza ngayo imithi yokuthi zinothe masinya. Mnangagwa wethu le amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Godfrey Nakira emathuneni awe Heroes Acre izolo. Mnangagwa ukhuthaze abalondoloza umthetho ukubana baqinise impi yokulwisana nalali mkhuba, njalo bathethe amacala alolu hlobo masinyane. Izephulamthetho zivalelwe, izehlakalo zamasela atshontsha ehlomile sezibhahile eZimbabwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yezakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube.
Ubugebenga obenziwa ngabantu abahlomileyo ngezikhali ezilimazayo sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba. Siyakwazi ukuthi emalangeni adluleyo, lezinyangeni ezithe zadlula, besisizwa kakhulu ukuthi abantu babanjiwe ngabantu abahlomileyo babathathela lokhu lalokhuyana. Siyakwazi futhi ukuthi emalokitshini atshiyetshiyeneyo abantu bebengenelwa ngabantu abathwele izikhali ezigoqela amahloka, amabhemba lembhobho, babalimaza abantu befuna ukubathathela khonokho okuncane nababela kwezindlini. Siphinde sinanzelele futhi ukuthi ikakhulu kumnyaka ophelileyo kusiza kubona lo mnyaka banenga abantwana ababuleweyo becuywa izitho zabo ezijajeneyo ngizo lezi zikliwe. Ngakho ke nxa umongameli welizwe esethe waphakamisa ilizwi ngakho lokho kuyinto ejabulisayo, ngoba kuveza ukuthi lezo zikhalazo zabantu izakhamizi kade izizileta sezizafika e-ofisini eyiye phezulu elizweni. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi nxa umongameli esethe wethula amazwi anjalo, amapholisa lalezi zingatsha ezikhangela ngezomthetho baqinise isandla, badingwe labo bantu bangabanjwa ke kuqiniswa isandla nxa sokusethula izigwebo. Umuntu singamboni namuhla engena entolongweni simbone kusasa futhi esephumile sezivakatshela, kodwa kwenza ukuthi lezo zigebenga zibe legunya. Ngakho ke ngamongameli sethulela omazwi okuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla, isandla kasiqine. Abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezizakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi, ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
KoBulawayo kulezi nsuku ziminjani izehlakalo zobugebengu?
KoBulawayo emalangeni nje ambalwa sike saba labantu abahlaseliweyo lapha ePhumula endala, bangenelwe sibili, bahlukuluzwa kakhulu abantu babathathela impahla. Saphinda saba lokugebenga futhi esibubalile manje siphepheni obenzakeleyo ngangaphambanisi lapha emganweni lapho kulojaha ochiye ehlukuluze mbe singathi ubulele untombazana wakhe. Kuze kwabonakala ke abantwana sebeboniwa bayili bhotabhota endlini lapha, yile lizekela khomba ukuthi lapha kungabe kulento ethize, ngoba siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ke indigenous knowledge system yethu izinyoni zone ezizinyamazana ziyabika ukuthize. Kungakho ke abantu bakunanzela ukuthi kungabe kulento laphana, ngoba amawabaya ajayele ukuthi lapho ongantwa kule gazi khona kumbe okunuka khona igazi asondela. So yikho ke ukuze kwabadonsela ukuthi bagcine bevulile lapho bafika kuntombazana lo ukuthi sokulesikhathi wabulawa lijaha lakhe ke lamchiya khonapho limguzele ngengubo. Yibo ukudlwangudlwangu esilabo koBulawayo, abantu bayabulawa, abantu bangenwe ezindlini bathathele lokhu lalokhuyana sokunganeno ke okwezimoto ezazithatha abantu ziyabaphosa kachana sigcineke kumavika amabili amathathu edluleyo lapho kulomama khona odwa wadotshwa laphana Kevin ngabantu abangama abesifazana bagcina sebemphoselele kuHarare Road la ebekhanya befuna ukubamcuyacuya lokho abamcuya khona kodwa ke akasambulalanga ngoba uyathi ukuthi wayechayisa emsebenzini ke bagcina bemphosele khona le mgwaqweni le esuka khona lapha eKelvin empophoma lapha so ngokunye ke ukuganga okukhona khonokho abantu abayebekuveza emphakathini
uMnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Amalunga ebandla lezombusazwe eLemthwakazi Republic Party ayisikhombisa agwetshelwe ukuhlala ejele kwenyanga ezingamashumi amathathu lantathu 33 kwathi ababili bagwetshwa ukuhlala iminyaka emithathu ngamunye ejele kucala abaletheswayo elokubangela udlakela ngomnyaka odluleyo kobulawayo bedinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo uMahluli Sengstata wengwa izolo ubenqume ukubana bazabika ukusebenzela umphakathi i-community service kodwa wasiguqula lesi sinqumo namuhla bebethoniswa bevela emizini yabo kusukisela ngomnyaka odluleyo ngoba bekubail kodwa baphinde bavalelwa entolongweni ngeviki edluleyo abagwetshiweyo babalisa uNkosazana Sibongile Banda Busi Moyo labo uMnumzana Tainus Nkomo Livson Ncube Akim Ndebele Nkosinathi Ncube Maxwell Nkosi Mongameli Xokuthwayo Mlotshwa Welcome Moyo bake bavalelwa kwenyanga izimbalwa ngomnyaka odluleyo enkambeni zekhami lemlondolozi kobulawayo njalo abanye babo bathi batshaywa balimala. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umongameli Joe Biden welemelika ukhuthaze idale lephalamende eleCongress ubana lisekele iziqondiso zomthetho wokunqabela ukubulawa kwabantu mahlayana bedutshulwa ngemibhobho osokuvame kakhulu ukwenzakala kuleli lizwe. Lokhu ukukhulume izolo esikolweni sakhe eseWhite House esithi kumele imelika iphume lamacebo ukunqabela udlakela lokubulawa kwabantu kusetshenziswa impopo. Amalunga edale lephalamende yeMelika abakukomiti ebona ngezemithetho yeHouse Judiciary Committee sebesungule inkulumo yokuguqula nokuqinisa umthetho wokuthengwa nokuthengiswa kwemibhobho elizweni. Enye yenguquko azama ukuyiletha kulomthetho iguqela ukukhuphulwa kweminyaka umuntu alakho ukuvunyelwa ukuthenga umbhobho isuka kwelishumi lathoba minembili 18 isiya kwengamashumi amabili lanye 21. Undoda odubule abantu abane ngolwesithathu kule Melika wagcina izibulala edolobheni leTulsa esigabeni seOklahoma ubikwa ubejonge uyabulala udokotela akade emethesa umlando wokubangela ukuba abe lenhlungu zeqolo ngemva kokuhlinzwa kubika amapholisa alomama. Kuthi umphathintambo wezobudlelwane beRussia lamanye amazwe omhlaba ubike namhlanje ukuba uzabiza abaqondisi benhlanganiso lamankampani akumsebenzi wokwethulwa kwezindaba kwele Melika asebenzela eMoscow emhlanganweni wokuqonqosela ngeziqondiso zemigoqo ifakwa nguhulumende wakhe kulandela okwenziwe yiMelika kwabezindaba baseRussia abasebenzela kulelo lizwe. Amapolisa kwele Botswana athi athwaliswe amagabha avuzayo izigebengu ezingena zivela kwele South Africa leZimbabwe ezidala amacala zihlomile ikakhulu izehlakalo zokutshontsha imali ehanjiswa izimoto zamankampani ezomvikela awesecurity. Intelele zindaba yeStudio 7 umqondisi Sidube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaviron kwele Botswana.
Umbiko wethulwe edale lephalamende othi amapholisa akhala ngokuthi athwele nzima ezigebengu lezi ezintshontsha zihlome ngempopo. Umelosi balukhulu wamapholisa kwele Botswana uMnumzana Phemelo Ramakorwane uthi iningi lamacala lalidalwe enyakenye lalo nyaka.
ri tshetse ha se tlano ri ira dipatisiso le ditshetso ra bona gore bana ba Botswana le ma Afrika bo
sibe la matsala mangalisayo o masitinisisa sithole ukuthi abantwana bethu badala lawo matsala bebambeni nabanye babo abe South Africa kanye labe Zimbabwe
uthi bathole ukuthi impopo isicwele esitaladeni zeBotswana okuyikho kudala ukuthi amacala untshontshwa uhlomilwe aqonge noma nje esithi ucwele impopo esitaladeni uRamukorani uthi abasiboni isidingo sokuthi amapolisa ahamba ngenyawo ebotapota athwale impopo
re dumela gore burukutlisa mpebo bolaolesega mme re na le lephata le le lengwe hela le leng gore re setse re
nxa sikhangele isimo silethemba lokuthi sisanqoba kodwa kulabanye abogatsha lwe-SSG abahamba behlomile kodwa amanye amapholisa awukafiki isigaba sokuthi behambe behlomile
iningi lezigebengo ezingena zivela eZimbabwe kumbe kwele-South Africa babikwa bengena okungekho emthethweni abeZimbabwe kwele-Botswana bafana lomzana Stanley Ncube bathi ukuze kulwisane lwalolu daba lwamacala kumele amazwe omathathu ebambane
kuza kuba nzima ke ukuthi amazwe la alwise lolu daba uma bengasoze basebenzisane ndawonye kungaba ngcono ukuthi bonke basebenzisane iZimbabwe leBotswana bakhulumisane kube lombono ofanayo njalo sibone iSouth Africa leBotswana leZimbabwe befaka amakhanda ndawonye ukuthi balwise lolu daba olwezigebenga lezi ezihamba sithatha imali okuthiwa ama-armed robberies abathatha izimali ezimoteni ezihamba zithwele izimali nakuma-ATMs
umnumzana Mthabisi Dube yena ohlale eBotswana leSouth Africa uthi akumnandi ukuthi uzala abantu beZimbabwe likhulunywe kundaba yesifana lokudalwa kwamacala kwamanye amazwe
ukuthi ibizwe labeZimbabwe libe lingena endabeni ezingalunganga ezifana lokudalwa kwamacala doesn't put us in good light kulama growing xenophobic sentiments emazweni angomakhelwana afana le South Africa so uma abanye bethu beqhubeka bedala amacala it will give abantu abafana labo Operation Dudula igunya lokuthi baqhubeke besithi ama foreigners ayawona kumele abuyele kibo
uRamakorwane uthi okubanika ithemba yokuthi abaningi abavela kule South Africa leZimbabwe babanjiwe bezama ukudala amacala kule Botswana njalo balinde ukuthonisiswa kwelinye icala elisanda kudalwa enyangeni esanda kwedlula kulabanye abeZimbabwe bebambene labeBotswana abangene kusecure senhlanganiso yeSouthern African Development Community SADC kwantshontshwa amaphepha aqakathekileyo umphathi ntambo wamapholisa mzana kaHiso Musi uthi amapholisa kumele afake uhlamvu labo abadala amacala behlomile ngoba beyi ngozi mingu kondisi Dube oyindaba ze Studio 7 ngisakron kwele Botswana
kwezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders seliqhatshe umqeqeshi omusha ovela kwele Portugal oleminyaka engamashumi ayisikhombisa yokuzalwa 70 intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
Ikamalo umqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders uBaltimore Jose de Oliveira Brito owazalelwa elizweni laseBrazil kodwa osehlale elizweni lePortugal okwesikhathi eside okokuthi usephethe namaphepha alelo lizwe lomqeqeshi uze eZimbabwe endawonye lomsekeli wakhe uAntonio João Martins Leo Torres yena ophinda abe ngumtweliki wakhe uBrito ukuthaya indiva ukungakhulumi kwakhe isiNgisi ngesikhathi ebuza zintatheli zemidlalo ukuba kuzasebenze kanjani labadlali
Porque futebol é universal.
Umdlalo wenguqu uyafana nje umhlaba wonke jikelele. Ngilakho njalo ukusebenzisa umfanekiso ukuze ngitshengise abadlali engifunayo. Baningi abaqeqeshi abazintshantshu abayabe bengakhulumi indimi zalapho abayabe besebenzela khona. Kodwa bayabe belabantu ababatolekelayo njalo ngilethemba elokuba sizasebenza kuhle.
Kunowesabela ukuba ngesonto iqembu leBhosso lingaba le nkinga njengoba ubephethe isikhundla sikamqeqeshi uJoel Luphahla enyela amaphepha amvumela ukuqeqesha kusigaba sePremier Soccer League. Unobhala jikelele weqembu leHighlanders uMorgan Dube uthi bakwenze konke okudingakala ukuba uBrito noTorres bahle baqale umsebenzi.
Engingakutsho yikuba amadoda lawa alapha nje ngoba amaphepha abo aqondile bavele sebeqalisile umsebenzi bahle bawuqala nje zengena eofisini letu.
Iqembu leNdazi lizadlala lele Harare City ngeSonto enkundleni yePampa Fields. UBrito uzalelwe elizweni laseBrazil wasesiya elizweni lePortugal lapho adlale khona inguqu kweminyaka elishumi lane. Ngemva kwalokho uqale ukuqeqesha njalo usebenzele umqeqeshi woloDumo uJose Mourinho kusukela ngo-2000 kwaze kwaba ngo-2008 kumaqembu agoqela elePorto kanye neleChelsea. Uza kuqembu leNdazi ngemva kokuhlala kweminyaka embalwa engaqeqeshi njalo uthi wayemiswe yikuqhamuka komkhuhlane COVID-19. Ugcine uqeqesha ekupheleni komnyaka ka-2018 lapho akade esebenza elizweni laseLuxembourg. Uzaqeqesha iqembu leNdazi kuze kuphele umnyaka ka-2023. Kusenjalo iqembu leBulawayo Chiefs linqobele yada nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeNational Sports namhla emini. Iqembu leChiefs likhohlelwa nguFarao Matare njalo liqede umdlalo selilabadlali abayithoba munomunye enkundleni ngemva kokuba abadlali balo abathi uDavid Bizabani kanye loBen Yaounzi betshengiswe ikhasi lombala obomvu. Ngiyimele isitudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday liviki silomculi wongoma zomdumo wokholo uThembelane Ncube. Yena ke uzibiza ngegama lokuthi Endless Love kwezomculo. Ujabuka eJombe esabelweni seMidlands. Asizweni ke exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Vanda.
Lokuthuthukisa abaculi bakithi maviki wonke ngalesi sikhathi namhla sivakatshelwe nguThembelane Ncube ovela eJombe asizweni imbali yakhe.
Ngizalelwe khona ngakhulela khona njalo ngafunda iprimary St. Faith School laphana ngafunda isecondary eManzi Omnyama. So ke konke ngikwenzele khona eJombe. Igama likaThembelane leli yilo igama lami lokuzalwa kodwa ke kwezomculo ngaziwa ngo endless walk. Endless walk kusho ukuthi umuntu mayefuna ukuthola ingoma zami uyazithola lapho ku endless walk. Ile gama engaziwa ngalo kwezomculo.
Abanengi bengoma zokholo baqala ukucula ecaweni naye uThembelane kudala icula esontweni sekhiphe ledalade lakhe elitsha.
Ukucula nje into engikhule ngiyithanda ngenhliziyo yami nje yonke. Uma ngifika lapho okuculwa khona hayi bekusiba nzima lokuthi ngidlule. Ngiyakhumbula lasemachurchi bengingumuntu ophatheka kakhulu endaweni zokucula. Ngazama-ke ukuthi ngirekhode lami kodwa-ke ngendlela ukuthi ephaketini bengingamanga kahle. Eyi kwangibela nzima ngazama ngaze ngafika kubongabo ngerekhodi lena ngizama ukuthi mhlawumbe ngingathola indlela yokuthi ngirekhode. Kwaba nzima mpela kwaze kwathi-ke lo nyaka ekuqaleni kwalo mnyaka nje ophelileyo ngaqala-ke futhi ukuthi ngenze leli albhamu lami elithi ithuba lokuthandaza.
Uqanqabule waze wafika egoli edinga umculo owamenza wathanda ukungena kwezomculo waba lenhlanhla wamthola basebenza bonke.
Ngikhule ngumuntu othanda ingoma zikaDerek Nzimande. So-ke ngaba ngumlandeli wakhe omkhulu. Ngithanda indlela ingoma zakhe ezikhuluma ngayo, ingoma zakhe indlela ebezidlalwa ngakhona langendlela yena azihlela ngakhona. Ngahamba ngaze ngafika lapha ukuthi ngihlangane laye. Nguye-ke engisebenzelaye kakhulu kule albhamu, engibonisa, engumuntu ongikorektayo lapho engabe ngingahambanga khona kahle. Sayenza lokho engu-advisor wami-ke saye safika uthini siyiqede.
Abanengulezi sugu endless hope uyatholakala kumakhasi ozilibazisa ke ku social media nxa ufuna ukuxhumana laye
Facebook Twitter Instagram ngiyatholakala ngegama le group hayilele lami ngisebenzisa igama le group lapho I group lena kumbe mawuthenga I CD ufuna I CD elibhalwe ukuthi endless hope ithemba elingapheliyo mangichasisa ngesintu Ngiyabonga.
Lati siyabonga Thembelani Ncube nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday hamba ngegama lokuthi Endless Hope. Yibela impela sonto emnandi igama lamu Ezra Jesus Banda.
Nje kuhlelo Woza Friday kodwa ke isikhathi sethu savuma ukasibekele phambili kodwa singeke ihlukane izihlobo ngothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abenhlangothi ezijineyo zempilo bethule imbono yabo ngabakukhangeleleyo ngomthetho wokuvikela amalungelo ezisebenzi umongameli Emerson Mnangagwa ukuthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwezehlakalo zamasela atshontsha ihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izinto zomzimba zokwenza imithi yokuthi zinothe masinya. Kuza Friday liviki besilomculo wengoma zomdumo okholo uThembelani Ncube. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Sithi libe lempela sonto elichukela uProphet Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.